Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-15 Mpandula 2023. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngiyaxolisa ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti.
Akula muntu obamba umuntu ngentamo ukuthi wena oba nguchairman walokhu oba ngumeya wokonke.
Kodwa enye inkokheli yaleli bandla kobulawayo icothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa icala lokukhethela amakhansila umeya lenye inkokheli kamanisipala.
Kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga, batshintsha amalisti, bangena eParliament, abanye baya eSenate, abanye bangena kuma-PR listi.
Abaqeqeshi bezempilakahle kuhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene eVictoria Falls kusukela ngomvulo lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa.
Almost in like in every 40 houses phose esitaradini esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose abantu in that street.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukhuthaze amalunga ebandla ikakhulu inkokheli ukuthi ingachayi imfihlo zebandla emphakathini kulandela amazwi alo owayengunobhala obona ngokukhanga abalandeli umnumzana Sengezo Chabangu okufaka sobala ukuthi uyasola uChamisa ngokhetho lwakobulawayo. Kesizwe amazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zimkhize zimkhelele batsho njalo abadala. Kumangalisa abantu abaningi ukuthi ubaba uChabangu uziphi isikhundla ku-CCC. Akula muntu olesikhundla kokwamanje. Lokho esiyimovement sisabumba. Uthanda ukuziphi isikhundla ukukhuluma laye ngani kasazazi umuntu omdala ezephuma emoyeni ethethisa ephonga ukukhuluma izinto ongazange ezibambe. Ubaba uChabangu ye uvela khatshana ngepolitics. Into emphicayo ikuthi gabuzi, gazi, gakwazi na ukuthi amabandla wonke uma eseparlamenti enza i-caucus. Gakwazi na ukuthi ama-members eparlamenti noma ngama-councillors akhethwa iparty. Iparty umisisi ebantwini bacelela abantu sebebakhetha. Uma sebeqalisa umsebenzi bayahlala. Bengafanani lenkomo zamahlanga bayahlala benzo okuthiwa yi-caucus belabathungameli bebona ukuthi wena ucijele ukwenza umsebenzi lo ngenxa yama-skills akho mbe ngemfundo yakho. Kungenzani ukuthatha umuntu ongazi ngitsho lezenotho ezeconomy umenze ebe ngu-treasurer noma abe ngu-minister we-economic Finance and Economic Development. Uthatha umuntu umenze ukuba ngu-secretary yena engazi ukubhala. Yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu abanje yokuthi ngama malcontents bangaliwa ngabantu noma bengayekeli ukukhethwa bayazonda baze bakhuphe insiba zokuphapha noma inyawo njengentete angazi ukuthi uzakhuluma sethethisa upresident kupublic uma eyisiphathamandla phela ule mvumo okufika emhlanganweni efike kuchaye kwenzakale ukuthi konke okubi kulungiswe manje na ikwente zimkhize zimkhelele kuthe izano sixotshe ama-12 MPs wakobulawayo waphuma futhi eXamasa wakhuluma okuningi engazizweli sokukhanya ngani ngupresident ophambanisileyo kodwa ikhothi i-Supreme Court yafika yananzelela ukuthi hatshi bo ngabantu besifazi abezano abenze lokhu abuyanga ukuzaxolisa okwakhe yikuhlola mahlabe zulu umuntu omdala noma umuntu oleposition kaXamasi nje phongusola to the gallery uyahamba emhlanganweni efike exoxeni utshengisa ukuthi gala sikhundlo laso ngafika khona ethi hayi bakwethu ingubo entsha ithukelwa ngaphi ebandla thanda nje ukuthabisa abantu ekhulume ukukhulumayo engakhuluma sebhodla hathi bo babajabango umhlangano umungu wakho uyahamba utshayela ifoni wenza appointment uyekhuluma lo president noma ubuye kwi-information sikhulume lawe sikutshele ukuthi hayi kule caucus akula muntu obambe umuntu ngentamo ukuthi wena oba ngu-chairman walokhu oba ngumeya wokonke.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sibuye saxoxa lo mnumzana Chabangu ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ngiyabonga Chris kulusizi ukuthi umafa lamhlanje useza aqalisa ukusi lecture ngomzabalazo aqalisa ukusifundisa ngendlela okumele abantu beMathebeleland bahlangane njalo baxoxisane bakhethe inkokheli zabo akahloniphi engumuntu omdala ulenhlanhla eyokuthi usuka khona leMashonaland abuye lapha azothatha izikhundla zabantwana bakamzilikazi loMachobane athathe aye eParliament athi nxa esethethe imali yakhona eParliament ukuthi iphenduke back izodevelopa isizwe sikaMthwaka aze ayihambise lapha azalwa khona. Ucabanga ukuthi kasikuboni konke lokho njalo ucabanga ukuthi ukubusa ikugada amaNdebele ngoba amaNdebele bayiziphofu bayizithutha. Kakusoke kwenzakale kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga batshintsha amalisti bangena eParliament abanye baya esenethi abanye bangena kuma PR list kodwa ilanga lizathi lingakachoni bazazibuza ukuthi kuyabe sokuvelela kukhona okuza kwenzakala iphathile kayisiyo yomuntu iphathile ngeyama citizens saqalisa umzabalazo lo ngo-1999 akula muntu ozelwe kathesi wajoyina iphathi silokhe silandela ama-footsteps indlela lapha ubaba uTswangirai lo baba uGibson Sibanda abasichiya khona abacanda khona besifundisa ipolitics ukuthi izanu iyaloya lalamhlanje silokhe simi khona bangaze babona ukuthi abantu beMathebeleland nxa bevota bavotela in individual abantu bemathebelelende nxa bevota kabavoteli muntu bavotela iparty and nxa abantu bemathebelelende bevota bavota lokho kuthiwa yiprostate protest vote ngani ngoba abafuni into kuthiwa izano abafuni into ebakhumbuza umbhuqazwe so bangaze babona ukuthi nxa lamhlanje bengena ezikhundleni bathi abantu bemathebeleleni bayabathanda anything kumbe yinyoni ezabuya ifike ithi yakhiphe izano abantu bemathebeleleni they will support it sifuna ukuthi nxa le i-TCCC ukuthi yiyo inyamazana eqinisekileyo njalo yiyo inyamazana elesibindi sokukhipheni izano abantu bemathebeleleni will support it
lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu oyengunobhala obona ngokukhanga abalandeli bebandla kubandla le-CCC Kusenjalo ibandla le-CCC linxusa abalandeli ukuthi baye ngobuningi emthethwandaba we-Western Commonwealth kobulawayo lamhlanje ngo-8:30 ekuseni lapho okuza kuba kuthoniswa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Seziba oyetheswa icala lokuphehla uDlame ukuthi eHarare leli bandla linxusa abalandeli balo ukuthi baye emthethwandaba kamanje lapho okuza kuba kuthoniswa owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho unkosazana Khudzai Kadzombe ovalelwe wabotshelwa icala elifanayo leli inkokheli yaleli bandla ithi ukubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla leli kukhomba ukubana ibandla lezanu PF lifuna nje ukuvala ukuthi lanqotshwa kukhetho Abaqeqetshi bezempila kahle kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene edolobheni leVictoria Falls kusukela ngomvulo lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uNokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapholisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa omkhulu wemanyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa kwemsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare umqondisi omkhulu kulwezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When you become tired of them, the abuse systems and they end up in there.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambanzeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje eChikurubi ithwele abedlula 500 yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwe kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaca kwemizimba.
ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigqilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezindlezingu 40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose two abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganiswe mba nje o-Christ Math ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com liludaba lokuthi umanyano wezokholo oweZimbabwe Council of Churches usukhuthaze inkokheli yezombusazwe ukuthi iqhubekele phambili ngokwakha ilizwe yekelane lokubambelela kukhetho selwedluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lamuhla lilanga lokuzalwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa osenelise iminyaka engamachumi ayithoba minombili lanye 81 years. Okwamanje kesizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Ngezimali uhulumende longenileyo kakuyekele ukubopha abantu ekhiphela abojobusikhala ababotshwayo ebakhiphela abo besebenzi bebela abantu ababo njengabanye abafuna ukusebenzela abantu ababo ngibewinile kade besabani ukwenza ukuthi abantu behambe kahle emhlabeni loko ehlukumeza abantu egwaza abantu abanye behlatshwe injection. Cela uhulumende ke zame ukuyenza into lengqondo ebonakalayo. Ndimtshele uhulumende kade waye lingamtsheli into esizikhulumayo. Funa uhulumende ezwakale ukuthi uyenzani. Sifuna ukuthi sibuze sizosebenza ekhaya ngenxa yakhe siswele izimali evuselele imali ekhiphela bolokuzona osiphathele nasibafuni yibo abathatha izimali emabhenki besiyafaka ezindlini. Siyacela lokunisikufuna ukukutshela ndizwisisa into zenzilibiyelisa lonke njengoba lisize lingafuna ukukhuluma iindaba zicela sikhulunye lathi siyafuna ukuthi sizwakale ukuthi siyakhuluma sinezimali ezavalwayo sineenizi zalokuzwayo zonke siyazifuna zikhulunywe funa size sivuseleni indaba yegugurawuni na siyabona.
Studio 7 salibonani lonke abasakazi bethu abahle ke ngilibingelele lonke sengilibingelele lonke lokho esaqina nami before ama-election. Ngukhulu kankunzi lo okhulumayo. Mina sengimangaliswa yini basakazi bethu be-Studio 7 ukuthi nxa ngisizwa la madoda athuka ibandla le-CCC bona besithi bangebe-CCC. Nxa ngithi ngiyalandela kahle bona babantu bakade bethengiwe ifazi ukuba ngama-double candidate. Namhlanje bajika liyabafonela futhi liba interviewe lina. Asibazi thina la bantu izikhulumi zethu mele lizifonele. Silo Steven Shirukoza ngale koBulawayo esimaziye yisispokesperson sethu. Silabo Ostaleo, silabo Fazayo. Lina lisapotana lama-double candidate laba bathengwayo ifazi ukuthi badisturbe i-CCC. Laba selingani selilokungidanisa e-Studio 7. I think isitudiyo engisithanda ngaphandle kwe-Studio 7 kodwa indlela lana selingani selilandela ifazi ngakhona iyangidanisa. Ngiyabonga ngikhulu kankunzi lo.
Basakazi we-Studio 7, basakazi we-Studio 7 ninjani lonke? Ngiyalibulisa ngilapha endaweni yase-South Africa. Mina ngithanda ukukhalaza ngendaba yaseZimbabwe. IZimbabwe heyi, ilizwe lakithi laphenduka laba lilizwe elisixotshayo emakhaya esidabuka khona nama manje akulungi nabo ukuthi bebambisane nesadiki ube iyasinceda ukubana ilizwe incedise ilizwe lilunge kodwa nayo angiboni umbono wayo isadiki ukuthana nayo mhlawumbe ilandela inhlelo zayo kodwa ke hayi ilizwe lelani ukuthi lilunge kusekudeni kakhulu shodubeka kuze kube nini kodwa inkinga yalaphana elizwe lakithi yizanu PF izanu PF yathatha umbuso wayo ngo-1980 sisafunda saze saya saqeda namhlanje thina sinama 42 years lokho kungumbuso omunye njalo ongena kutshintsha obonisa ukuthi ugqilaza abantu size sibaleke siphume siyephephela ezizweni ingasizweli nayo ukuthi ivule amathuba omsebenzi namanje siphelela ezizweni ngendaba yayo from 1980 kuzofika usuku lwanamhlanje siyibantu singabantu abagqilazekileyo siphila ezizweni nathi sikufisa ukubana sibuyele ekhaya amakhampani evulwe imisebenzi ibe khona inkinga yezanu PF angazi ukuthi iyaziphele sokunjani kumbe izophela kumbe ngeke iziphele kodwa okwayo ngathi waziwa nguNkulunkulu izanu PF ngoba sesikhathele nathi ukuphila ezizweni siziphephele kodwa nathi sinelizwe elifana nelizwe elelaseZimbabwe
Studio 7 ninjani masakaza abahle hayi sibonga izindaba ezile qiniso elisethulela zona imihla namalanga ngezwe lakithi nombuzo enilawo lana ngento eziwa izanu PF ukuthi every time kuhleli kubotshwa amalunga ama-opposition party yiwo aphula umthetho shoukuthi izanu PF akeke umuntu ophula umthetho lapha bakhe bashaya usisi u-Anastasia Ndlovu lapha kobulawayo bebhekiwe live ividiyo yabo iphuma laphana wayomangala epolistashi akekho ngitsho yedwa obotshiweyo la bantu abawuphula umthetho shoukuthi abantu abaphula umthetho ngabe-TCCC nabe-MRP izanu PF bonke nje ba-100% akeke ophula umthetho ngoba ngikhumbuli ngizwa ngithiwa kulo muntu wezanu PF obotshiweyo lasensiza laphana bakhe batshaya abantu abanye balathwa bajike esibhedlela le azange kwabotshwa muntu abantu ababotshwayo nje bethethwa amacala ngeke ngabe-TCCC or-MRP so hayi igovernment yethu le yacindezela ama-opposition ngcono vele bethi hayi indaba yama-opposition parties ayikho nje ezweni kwaphela ngoba bacindezela ayikho yonke le nto abayenzayo ukuthi kuthiwa heyi kumotsha be-TCCC kumotsha be-MRP abezanu PF bamotsha everyday bebhekiwe live but akekho noyedwa engikhumbula ke wayethiswa icala umbuso wethu unocindezelo mpela olocindezelo
linjani emsakazweni we-Studio 7 hayi nanyaphila linjani labalaleli bonke ye ngithi lo baba u-Witness Dube ya umuntu wami loyayo wafa ngawo yaphila kade yazizwela isitandar esenkosi ungathi engakhuluma ngezanu ufaka lo muntu ohlanza amahlanzwa abuyelayo wadla mina vele izanu kimi inqambo umuntu ogqoke isikipa sangikhona kuthi ngihle ngitshokoze xa vele ngimbona umuntu ngihle ngitshile lo baba uDube umuntu ongaphelelanga oloyiweyo angeke ancoma izanu ngento embi kangaka abayenzayo sikhangele ukhulumani kwini akwaziyo lo kathesi beku-opposition segijimile dukuduku sesiya ngale kuzanu xa sithi ilizwe lakho abanikazi balo iyeka liyakho abanikazi balo nothi mna ngakunangagho ngezambia kahambeki bezambia eyakho ilizwe aziwa yikho kathesi ekugcwayisa abantu abakhe
Studio 7 hayi siyabonga kulesilethela indaba ezimqoko ezimnandi hayi lami lapha ngivumelani layo lo uchamisa lo khamisa lo hayi ukuthi lapho kobulawayo sefuna ukusilethela abantu eharale khona labangakazi lutho la kusho ukuthi phela nxa engaba ngupresidenti ibulawayo usefuna ifane le mtare ngale kungcole kugcwala amaswetshi thina lapho ibulawayo ihlanzeke kangaka hayi lapha sifuna umeya wala lapho sebhayeza vele nesithema akulamuntu ongamvotela sabantu sebemboni futhi kuthi layo idoti thina sesifuna kuphela ichange ukuthi even izanu PF iyafaka ama-leaders a-anakanela abantu ye kube le mali esebenzayo la ma-industry ungabe ngama-church yikho esikufunayo and angeke umuntu abe worried even thina sisebatsha ukuthi umuntu abuze ukuthi upresident mbani is president angeke ubone umuntu obuza njalo ilizwe leli ngaba le mali vele upresident sengahlala even 100 years asilonge kule mali i-industry isebenza awu kade uyabubuzelana lo uchamisa kahambe katshana la engasilethela abantu bakhe aralele sefuna ukuthi ibulawa yingcole hayi 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 vele akusela umuntu ozaphinda amvoteni vele umnanga kwe ngamniki ukuma ngolokhu vele azoza thola ishiti uzaze kufa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
uma sikhangela umthelela wokuguquka komkhathi phakathi kwamazwe omhlaba angamachumi amabili athinteke kakhulu. Alichumi lasikhombisa awo 17 asizwekazi le-Afrika. Kutsho isikhonzi seMelika esibona ngezomkhathi umnumzana John Kerry. Ekhuluma emhlanganweni we-Africa Climate Summit 2023 oqhutshelwe eNairobi kwele Kenya, uKerry uthe udubo lolu esibhekane lalo ludalwa yithi abantu, ludaba olumayelana ngokungcoliswa kwemvelo. Ngempela i-Afrika ihlaselwe kakhulu ngomonakalo wokuguquka komkhathi, okudalwa yikusetshenziswa kwamafutha agejwa phansi, ama-fossil fuels. Amazwe angamachumi amabili 20 yiwo adala intuthu engcolisa umkhathi engena kusilinganiso samachumi ayisishiyangalombili ekhulwini 80%, kusho umnumzana Kerry. Kubalulekile ke ukuthi amazwe wonke angamachumi amabili la athathe amanyathelo ukuze alandele umhlahlandlela wokulwisana lalolu dubo owe Paris Agreement. Nxa ukulingana kubalulekile, kusho ukuthi lapho kusiba lotshintsho, umuntu wonke kumele athole izithelo zalolo tshintsho. Okwamanje kusobala ukuthi akula nguquko ekhona. Ngeke sikhulume ngotshintsho oluphatha umuntu wonke ngokulingeneyo, ngoba kwabanye abantu akula ngitsho inguquko. Abanye babhekane lenkalakatha yezikwelete eziphazamisa inhlelo zamanye amazwe. Ukulandela isimo esikhona kuyisihluthunelo sokusinda. Kuzo zonke izinsuku ezilichumi lasishiyangalombili 18, siba lombuthano okhangela ukuguquka komkhathi endaweni ethile yomhlaba obiza i-$1 billion. Ngakho inguquko ibalulekile, kutsho umnumzana Kerry. Umongameli Biden usesungule uhlelo olubizwa ngokuthi Prepare, okutsho ukuthi President's Emergency Program for Adaptation, futhi usekutshilo ukuthi sizimisele ukuncedisa abantu abayingxenye ye-billion abasemazweni asathuthukayo, ikakhulu ase-Afrika, ukuze bakhone ukumelana lomthelela walinkemenkeme. Umnumzana Kerry wazise ukuthi eleMelika liza kupha uhlelo lwe-African Adaptation Initiative for the Food Security Accelerator imali engangezigidi zamadola ezingamachumi amabili, $20 million, ezasetshenziswa ukuthuthukisa amabhizimusi ezokulima. Enye imali eyizigidi ezilichumi, $20 million, iza kuya kuhlelo lweClimate Resilient Adaptation Finance and Technology Transfer Facility, ezasetshenziswa ukuthuthukisa imitshina yakulezi nsuku ephathelane lokulondoloza ukudla ngokukuqandisa. Sifunda ukuthi inguquko ilondoloza impilo, idala imisebenzi, futhi ngokusobala nje kungumqondo omdala nje ojwayelekileyo. Imigwaqo lamabholoho akhiwa kathesi angaletha inguquko nxa eyabe elokhe ekhona kusasa. Izwekazi le-Afrika yilo elihlaselwe kakhulu ngomthelela wokuguquka komkhathi, kutsho uKerry. Kubalulekile ukuthi ilizwe ngelizwe liphakame lincedise amanye amazwe, ikakhulu lawo ase-Afrika, ukuze enelise ukumelana lokuguquka komkhathi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe. Kodwa enye inkokheli yebandla le-CCC kobulawayo ichothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa umlandu wokukhethela amakansila umeya lenye inkokheli kamanisipala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elokuthula. Asidibaneni njalo ngevikezayo ekuseni ngomvulo. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo-7:30 nsuku zonke.